thing that okay for us and still okay. So the parents are a court on the basis of okay to do that who call a cater is why they went to okay to all okay you know continue. Now we have come up on
Pho kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili kuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Kukhuluma labantu bethu asebehambile emazweni athile besekuchasisela inkokheli kakhulu ngesadathi okwenzakalayo eZimbabwe kodwa kunokhetho olwenzakalayo oluqondileyo ukhetho ukuze lwenziwe kuthi izekhi idilizwe kubunje omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervise isadiki le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babo uNelson Chamisa sezicabhelele irijini yonke zisiyakhulumisa nabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngeposition eqondileyo eyathathwa yinababade besenza behlola ukhetho laphezimbabwe esingathi thina yi-SADC clever mission layo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alohambanga kuhle kufuze kube lokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubanja lezanupiyefu bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC ngoba bathi i-constitution phela ikhona sekelo sombuzo sokuya kuguquka njani khonokho.
Thina asithathi ma-instructive kuzanupiyefu siyacubungula indaba esikhandane lazo sisenza ama-districts ethu zodwa njengenhlanganiso ye-TCC khokhelwa ngoba kuNelson Chamisa inhlanganiso yezanupiyefu layilo mbono wayo kuqondile yenze kwenzayo thina okwethu esikutshela khona i-position yethu njenge-TCC yokuthi asisayange emthethwandaba siyaphambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani njalo bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizame ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli welizwe leZimbabwe.